ukuthokozela kubandla kuba khona ngoba bakhona abadlule abamiyenza bathi kanje njengomhlakankomo uzathola isapoti enkulu kakhulu nakwenza wangena wayithola le sapoti ukuthi khona ungumntaka Joshua Mpeni owayeyimongameli yezaphu ngesikhathi se-liberation struggle up to the time ezizingene kwiyiliti lezanupiwe. So wangena but simbonisa ukuthi ndoda lokho okwenzileyo ayisiyo democracy ngoba izaphu kayisiyo yelisa kumele ukuthi indlele ima-structures ikhule kuma-structures then yabe ukuthi sena iyaphila kuma-structures iyabonakala ukuthi izobukhokheli bantu bazakukhetha but abanye bamiyenza wangena yikho saphikisana nakho hayi sabone ukuthi hayi njengoba abantu abanye beyenelile wangena akulani kodwa sizabe siyoke ukuthi imbonise ukuthi ingeneke ngekho emthethweni nakaphethile ngekhuluma banele abantu asebebonile ukuthi ubukhokheli bakhe kabuyisi zakho ndawo
sebelixothile kumbe kuhamba njani kunangokuzwa kwakho
ukusixotha ngikubona kumidiya le-social media ukuthi uthi yena ngesikhulumeli sakhe naye nxa ekhuluma uthi sebesixothile ngoba kukhanya sifuna ukufoma enye iphathi enye iphathi leyathi sifuna ukuyifoma akwazi ukuthi ithethe ngathi yi-propaganda yamanga le afuna ukuthi khona adigebrade kwama abadala abathele bekhona kuzaphu kwenzela ukuthi ayenze intando yakhe nephathi yezaphu kumbe sefuna ukuthi khona akhulise indlela yelifa ukuthi izaphu ithiyelwane ngokwelifa ingathiyelwane ngokwedemokrasi.